Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Boucher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTradegold koBulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, ipandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle, njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalise ukuvala imingcele, amasekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcishi ezicubulana ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kwalomkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye nabalemali baye kwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukisa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Wakoba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe le Zimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lomkhuhlane laluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga nabaswelayo kumele benikwe ama-social safety net nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo le.
ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalo mkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza. Siyakwazi ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine gel.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZururu Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mbimbitho. Ingcitshi ezicubulunayo zomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekunabantu asebehlole bafunyana bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nenduko ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa lamanye aphuma nenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina kudala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi zivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa uhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani isikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo esikolo?
Eqiniso ukuthi isikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze isikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge-Plumtree naseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lokubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe i-January terms ukuthi konke sokukhona, konke sokuright, ama-mask le-PPE ukuthi izikolo zivule, but zavulwa izikolo from there was a lot of chaos. Zinga business we are on the ground. Chinanjenga abafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu esingathi khona ama universities sebekhweze ama fees. Yale udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees. Now kutrust badale futhi ama fees.
Ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi esikolo esijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown. Yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo?
Ukwenziwe ngahulumende ekupheni abafundi esikhathini nama smartphones into encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-learning. Kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphunga usebenza kungela idata. Idata yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning. Sikhuluma nje idata isikhwelile, it's beyond ama students reach. Singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile. Lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube nedatha labafundi. Sike sabona amanye ama college ama universities benegotiator for a lower prices of data. Kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela esicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola amadatha achiphileyo kulezindawo lapho esikhila abafundi khona, lapho ngela network khona, obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba i-e-learning. So kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinasu. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 eseHarare. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje. Kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokutshaywa amapholisa entabazinduna. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamanje eTradegold Building, bavalelwa ejele leGrey Prison. Bazaphendwa edwali mhlaka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedwali likamanje eTradegold Building, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Priest Butche Dube uchaza impumela yedwali.
Besilezibotshwa izingu 9 beyitheswa icala by public violence. So singenile ke court is appear, I think provincial magistrate Mr. Sangster, which is sibeku Terry Chakabuda. So ayisiqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo la demehlweni. Sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi ngeTuesday next week sesisiyawenza ama bail application.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uThinos Nkomo, uMongameli Mlotsha, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo. Kuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotsha, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasotsha ahlomile ecalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentabazinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Sibushe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Cwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapholisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona okundlanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka abantu bomthetho ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho ngoba sesisho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs bakuzwisisa babuyela kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa la uFloyd.
Ilunga lebandla leZANU-PF u-Honorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into eyenziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elinemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebelento yabo ade beyigijimisa enhle ekulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapha. Kodwa-ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba-ke sebesiya yenza umsindo e-police station akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa, ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakoBulawayo bekulamasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abatshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha uMnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube loMnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe ngupresident Chamisa yokuthi umnyaka ka 2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumaluka amaningi athineyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalo mnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalobo hlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalezi zilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sisiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwane adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezindaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo suke sihlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokophulwa kwelungelo loluntu elizweni. Live Talk lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lwe-COVID-19. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthi abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirohodza endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu kufazele bophe ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans kasiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirohodza
uzananzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isisetshenziswa ukululaza umthetho, ukuthi khona akusela ma-by-election kwakathesi. Abantu bayathotshe ephalamende, bathotshe emakhanselini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene kukhansel umbeni kuphalamende, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe ngelele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sizabazali abahamba empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njeabantu bezimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi epanike ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi inqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, usizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma, kungakuthembisa yini ukuthi useza kalisa ubo pasine njengo buketo solule mnyaga nje mluchwane kuchi luenzi
umbuza hindi teta siku ausio ubuti upijiswa njengo buka wati ya pamele mbuza hindi kive siku abatu abatu mbuza mbuza njela so akuna njela yukutu chukwa mbuna panza mbuza mbuza so lama bantu yela uti nana siku kutu kutu mbuza mbuza mbuza
Mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza mele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho ukuthi isikhathi asifani.
Ngakhuluma ngama electoral reforms, ama electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izek akithi izek ayikho independent ayizimelanga yodwa izek bona labantu zananzelela ohostla igwana ama major ku army o innocent nube bonke labana abantu be army isikalazo se MDC vele besifisa ukuthi abantu abavele besebenza ku army lamanye ama security sectors abaphume lapha izek ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho hathi ukuthi ibe ilokhuzeni iqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa ekuami uyabe evela kuami uyabe esayine abayithi ilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uza kwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lamaWarriors uWellington Pandari uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kube yingxenye yeqembu lamaWarriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso weAfrica Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lamabili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa abasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sasilethemba elokuba abanye abadlali abadlala phetheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lamaWarriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lamaWarriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. uMpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye loThakuzo Chimomwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lamaWarriors. Umoyo loChimomwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leLebotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhla zingamashumi amabili lathoba munemunye. Womathathu la mazwe akusibaya sikaGroup H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano weAFCON ozaphutshelwa kweleCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leAlgeria yilo elincinte kusibaya sikaGroup H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuceda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kweleCameroon. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usoludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold kobulawayo lamhlanje. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.